Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-16 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayela amabhasi abanye babo babe driver emthubo.
Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwe munye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBaitbridge. Labanye abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yokunqikilana kwezimoto.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumeni asincede la ngokudla acele kwamanye emazweni amadona njengasinceda ngokudla.
Inkokheli zomdabu zesiqintisa komvuthu esigabeni sewange zethula ukuba ikadi selilala iziko emzini eminingi kubangelwa yisomiso. Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lamhlanje sixoxa ngokhetho lweSouth Africa kulandela ukwethulwa kwegama likamnumzana Jacob Zuma njengomkhokheli webandla eliphikisayo elemkhonto wesizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulabantu abayithoba munwe munye abafe ngemva kokuba ibhasi yako City Bus inqikilane lenye njalo ibhasi eyako Blue Circle eBaitbridge lamhlanje emadabu kakusa labanye njalo abahlanu abafe eNorton kwenye njalo ingozi yemota. Amapolisa athi umchayeli webhasi yeCity Bus ubezama ukuvika ubabhemi waseqondana lebhasi yako Blue Circle. Kwafa abantu abayisikhombisa khonapho khonapho ababili babhubhela esibhedlela. Amapolisa athi abalimeleyo basiwe esibhedlela seBaitbridge okuyikho njalo okulezidumbu zabafileyo. Amapolisa ethule amagama abahlanu abafileyo engozini le abathiwa Taurai Mugetiwa, Rangarirai Mbizo, Miriam Majengu, Lokleva Chikare. Kuthi eNorton amapolisa athi imota yohlobo lweToyota Aqua ingqikilane le-truck yohlobo lweHonman Sino truck kwafa abantu abahlanu khonapho khonapho. Amagama abo nguTsungirai Joe, Michelle Matija, Sithabile Nothando Moyo, Eva Joyce Ngwenya, loLeslie Mugwidi. Amapolisa akhuthaza abachayeli ukuthi bengagijimisi amabhasi ngesiqubu lokuthi bengachayeli ebusuku. Sixoxe locubungela izombusazo womnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ukumbuza ukuthi kungenziwani ukwehlisa inani lalezingozi.
Ikuningi okungenziwa ngombono wami. Okokuqala, bona abachayeli bamabhasi laba ngabantu abanganani. Ngokuqala lokhu ngabantu asebevuthiwe yini abasebenolwazi emgwaqweni ngoba siyananzelela kwesinye isikhathi ukuthi abantu laba abachayeli amabhasi abanye babo babe driver emthova. Emthoveni le mabhasini kuthiyeni ithova zimoto ezincinyane yizo ezijaha izihambe amapassenger. Ngakho-ke umuntu wakunisuka lakho khona abe emthobeni ahambe lakho ebhasini kubethe kudaleka ingozi ngoba ibhasi yimoda enkulu ayiphongweza nje njengemthobo. Okwesibili, amapolisa lawo kumele bakhangele ukuthi amabhasi la ahamba njani. Kubethe kuhluba ngoba amapolisa amaningi beziwa lokuthiwa ngumdizo bayadizwa bathathe izimali bakhangele eceleni sebethethe imali bafaka ezikhwameni zabo. okunye njalo amabhasi akhangele izicubu lezi ahamba ngazo. Kudala siyakwazi ukuthi amabhasi ayefakwa ukuthi ayigavena uyakusenzela ukuthi ibhasi ingadluli isiqubu esithize. Kulezi nsuku amabhasi akhona imota encane vele kawayibani. Ma uhamba imota encane ungabona ibhasi kulandela ngemuva ngcono uyekele edlule ngoba zihamba njengesavunguzane. Amabhasi bakukhangele izicubu lezi eziphezulu ngehliso kumbe ngikhanye kaninyane njengoba ngithinthi ukuthi izolo kwakufakwa into ethiwa igavena eyayithenza ukuthi ibhasi igijime icine lapha okumele icine kona hathi ukuthi ilandele ukucina kwe-speedometer. Okunye njalo kudala-ke laba abethiwa i-speed trap amapholisa ayeqatha ezihlahleni bafake bathathe imifanekiso na ibhasi isiza bathane i-speed kube yinkalakatha yetikiti lona lelo. Kumele-ke lakho lokhu kukhangelwe ngoba uyabe ungakwazi ukuthi amapholisa angaphi uzahamba ngonanzelelo nxa ungumtshayeli webhasi. Mona nxa kungazanywa imizamo yona leyo hhayi engxenye ingozi zingehla.
Manje nxa sikhangela isikhathi okwenzakala ingozi lezi siyasibona esikhathini esiningi kwenzakala ngezikhathi zekhefu kodwa kathesi nanku sekuqalisile ukwenzakala kungasokhefu uthi kungakuhamba njani ngakhona okwenzala
kuqinisile sibili ngoba ngekhefu abantu babejaha ukuyapha kwendayini zabo ngaba amabhasi befunaukuthutha abantu abaningi ukuthi benze imali kathesi zihambi sezilutshwane emgwaqweni la uyahamba sibulima ngomude ungabona umuntu esilindweni sayo ibhasi. Ngakho-ke lo mkhonomi lo umumo womnotho lo ofileyo wenza ukuthi bonabo abashayeli bamabhasi labanikazi mhlawumbe bathi wonke gada ibhasi kumele angene ebhasini yabo kube sekudala-ke ukuncintiswana-ke khonapho ngoba izihambi kaseziningi iyalokho ezaziyikho khona ngoba abantu abalazo izimali zokugibela amabhasi besiyalelane indlolo bekulula imali yakhona ubungagadi uyele ubuye uyele manje kathesi ukusukuma nje usiyagada ibhasi usiya kwenye indawo kuyakuthathela isikhathi ngoba imali yakhona uyabe ungelayo.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wendingindi luyaqala njalo ngolwesibili. Lolu gatsha luthi luzasebenza logatsha lwezemfundo lubhodabhoda endaweni ezigcwala abantu ezifana lasemasontweni emabhasini lakwezinye indawo. Lolu gatsha lukhuthaza ukuba lalabo asebeke bathontiselwa kumele baphinde njalo. Kolunye njalo udaba lwezombusazwe owake waba ngummeli wesigaba sezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala ubikwa ekwele South Africa uyahlolwa ngabodokotela ukuthi kalasifo esingabangelwa yitshefu. Usikhala owavalelwa esitokisini okweminyaka phose emibili uke wagula esejele ekhala ngokuhuda igazi esithi ucabangela ukuthi wafakelwa itshefu. Asenelisanga ukukhuluma lo Sikhala kodwa abasebenza laye bathi yena uziphilele emzimbeni inyathelo alithathayo ngelokuzivikela nje kuphela.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Kwezemaphandleni inkokheli zomdabu zesiqinti sakomvuthu esigabeni seHwange zethula ukuba ikati selilala eziko emizini eminingi kubangelwa isomiso sokuguquka komkhathi kanye lokuswelakala kwemisebenzi obekungaphathisa izakhamizi ekondleni izimuli. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usabela lolu daba ngokupheleleyo ekomvuthu.
inhloliso yenziwe ngomsakazo weStudio 7 esecaweni lesi iveze ukuba izilimo eziningi sezilothiswe lilanga kusiba obala ukuba ababangaki abazachinza njalo lomganga womile ezifuyweni. Usabhuku unkosikazi Siphiwe Sibanda wevulindlela uthi isimo semanzonzo ebhukwini lakhe kanti lo sizokalukho.
Langa lichisile labantu ukuthi baza kuya ngavele kasikwazi kumbe nxa ukuthi kule ndawo esingathola khona ukuthi abantu bephile njengathi sikhokhela abantu kubuhlungu ngoba abantu basifele emakhaya.
Olibamba lenduna umlisa uBishop Matata Sibanda ungeza ekhala kakhulu ngalabo abangaphilanga emzimbeni labasehlelweni lokunatha amaphilisi engculaza ethi ngendlala lenxa kungasabanga losizo bakhona abazasweleka. Uthi lokhe wathetshulwa yingwe kakaze akubone okunje.
Kambe siya phambili phambili kuzalunga la? Hayi kubuhlungu. Kubuhlungu kulakuphu. Hayi kuthi sithi ngumbeli ngaze line vele isikhathi esidlule akusela ncedo ukhangela utshana kudla isikhuluma ngenkomo khathesi vele kazidli sezidla amahlamvu.
Unkosikazi Jerita Ncube ohola isigaba semkhayeni yena ukhala kakhulu ngezifuyo.
Sesikhalela nje kuphela ukuthi izulu line linele zona izifuyo zethu okwabantu thina. Hayi nginje ngihamba ngiye kumakhelwane oyabe dobhile ukuthi ngicele ngomganywana ukuthi angangicuphela ngigoqoze nje okwabantwana.
Usabhuku njalo ohola isigaba seBethesda eBH8 uthi phezu kwelanga imhogo yilayo ilothisile.
Akula ngisho umuntu ozake athinte something ngokulinywe kuhluphile lo nyaka. Kuhlupha izulu kwahlupha ubudli bekule qhele lathala avala baphinde abantu kwangani kuzaba ngcono.
Unkosikazi Ncube uthi lesi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende aphakame adinge usizo kwamanye amazwe.
Besifisa ukuncediswa ukuthi basincede uhulumende asincede la ngokudla acele emazweni amadona njengasinceda ngokudla.
Ukwesaba okuphakathi kwenkokheli lezi kubikwa kusenzakala elizweni lonke ikakhulu yenyakatho yezansi yamaNdebele ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Uphenyo abasanda kuluqhuba luveza ukuba lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi okulethe iyezi elithiwa yi-El Nino elibikwa lizadonsa kuze kuyefika kumnyaka ozayo. Kodwa ekhuluma ngesimo lesi umphathi ntambo kahulumende owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngolwesine ukwalile ukuthi sesibucaki isimo elizweni esithi iziphala zeGrain Marketing Board zilamabele adlula isisindo samathani azinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 245,000 tons uthi njalo amanzi lawo enele elizweni. Wengezelele wathi uhulumende usezihlomisile ukuthi asize abalambayo njalo akukabinzima kangako. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula amalungelo abomama lamantombazana nango umhlonitshwa esixoxa layo.
Mina ngimthemeka ngimthovu ngidorothi moli itovu nginemishisi. Abantu abaningi kuze ungahlupheki Sithandekile bajwa ukuthi ligonyethi lakobulawa ngilule inhlanganiso ye-MDCT. I-MDC eyiyo eyathiwa ngutsangirayo langase zavuthukana zawaninginingi kodwa yitho abathi ngilibayo ngoba sesizegugelekiyo siyababombela ngentanga besenza okwabo labo engenye okungabaphilisi abakubonayo labo lethi engenye kusasa singabaqhiye. Omama basemakhaya kuzima kakhulu kibo thina abantu abalalaba basemadorobheni yebo yekwenze siqoqe ukuthi kuyona leviki esiyivula ngemvulo siye singene siye phansi le-MTR ethimanimaneyo ngoba kulwani iminyaka sawenzela ngapha ema-development region sobe minyaka sekungene siye ngapha ukwenzela ukuthi sibhalansane yikuyafundisana ngokuthi khona nje omama abanene abakwazi ukuthi ukukhokhela izimo ezinkulu yena ebakhi lungile yikithi ukuzivela imali yabo singabona ukuthi kuyasivumela futhi ukuthi siye kwenye iregion singaya njalo emathini omama yibo ababambikile itona amadoda wona bathi bangopresident bangobani bafika kubomama engazange athwaleni umama esithini kumbe umama wasititi sithi ngakake bapresident engupresident enjalo naye nganamama owakhe owomuzi wakhe hatshi owomzaka angake aba ngupresident isithuzi kathi yikho into engitengeke angake yuze kuthiwa khona ubaba okuthiwa ngumazakhela umazakhela ngumama umama awukwanisi umuze yedwa kuphumelele futhi udlile khathana okababa elo mkakhe umama yedwa akekho mama kumele bazinyanzelele bekufuna ukuthi sibadinga ukuthi ipawa yabo ingakanani ilizwe likhalela amavoti ukuthi ngikhona lisivotele ngeke lisivotele abazaba ngomama babathwala 9 months esithini bekumemezela ukuthi umntwana azaphume akhule abe novotayo ivoti yena leyovele kayisiye yomuntu oyindoda kumbe livoti evele emntwini ongumkahle
sesikhangela ilizwe jikelele kuyini esingathi kusasaleli kakhulu ukuthi kufezwe ikakhulu kwezomnotho lapho njengoba sibona ukuthi kule ndlala isomiso lalabo abazisebenzayo abatholi okuthe xaxa
okusaleleyo sibizini mntanami kusalele kakhulu kube mama singaze siye ngane kumbe sihlabisane kwaba ngabe ngikhuluma ngisithi abakhokheli bandithande ukuthi hhayi kuselwane ukhulume kuhle angisoze vele kengiyekele ukukhuluma ekuqinini kula mama abazisebenzayo angathi yatholileni akayitholi ibeni yangkhona ngingakunika i-example kule minyaka lapho engingababutha mine mama ye-unionsbank omama bengakamasenti kodwa kathiwa kabavule amabhuku ama-akhawunti ukwenzela ukuthi imali zabo abazicelileyo zingene khonapho kuze kube lanamhla kulasenti abayizizayo anti yabona ukuthi ngikumunyisa futhi mama isenti abayazama ukuzithuthukisa ukuthi ngiyidala wena othi lezandla kelihlanganisweni omama kabakotelwa njengabo baba nitho izinto zize zikele kulokho zithiwa hayi kwinyanga ezayo hayi kuzibe zayo ukukhangelelwa emuva kwabomama yikho okuza kwenza omama bangathuthuki ngokokuqala okwesibili okuza kwenza omama bangathuthuki yikuthi siphendu kanjalo thina sibe ngamathuni abantu abesindisa nase befuna ukuthi izinto zabo kona zifeze uzakuza omunye umama esithi akulandaba leka ngonenzeka kuphiwe i-main win kurayiti bazangena-ke bagcabe ilizwe lonke begidina befeza izifiso zabo ukuthi zenzeke ezethu zifele emuva ngoba vele ngapho kumtshengisa nje iphisi iphisi nje yeyefeda hhayi yena beyesekubona kuyitalabayo ngoba vele yena kabadlethu khona kana sebona sekungemuva yinto kumele ukuthi abamama bakufunde senalokhu ukuthi bangaphengu ukuthiwa njengenhlanzi efakwa iwomfi ehukeni ibisi inhlanzi sibona iwomfi lokwani ehukeni insimbi ingakhaya ibisiginya ungakwazi ukuthi kathi siginye ukudla yena sithi hhayi sengisidla kathi yena siginye ukudla yikho esikwenza nayo thina
lowo ngusenator Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT asidibanini njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lo mnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eye Zimbabwe Community in South Africa Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Siyabonga nakubalaleli.
Ya, ungasitshela ukuthi umumo unjani njengoba lo umnyaka kulokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Hayi, uzinzile nje umumo. I-South Africa ngikhangela mina ngiyibone one of those mature democracies even nje kungabe kudonsadonselwana ngenkulumo akubi tense ngaleyo ndlela lakhona nje kuke kwaba ku-social media media sekuvela sekungathi kulabantu be MK abangathi bayethusela kodwa ke uyabona nje ukuthi ngabanye abavesenza ihaba nje ngento engekho hayi kodwa kuzinzile khona
pambilini sike sezwa abanye abavela eZimbabwe belokwesaba ukuthi nxa sokusiba lokhetho kuzaba lalokho kuthiwa izenophobia esingathi amavoti kuzalwane zeSouth Africa ngendaba yokuthi bafuna ukuxotsha abantu kuhamba njani kodwa
ngenxa yesimo somnotho vele i-topic yama-migrants scapegoat ukuthi yibo abadala ukuthi isimo somnotho sibisintengantenge ihlezi nje into esetshenziswa ngama-political party amaningi i-special action essay hayi ikho topic yabumpela leyo amaqembu anjengabo FNC namaqembu la akhokhekwa ngabo omakhenzi kanje bayasebenzisa vele as a tool for campaigns siyakwesabela lathi ukuthi izalwane bakithi vele ngisengipheni yalokho nje ukuthi zikhonjwa zizo ezidala uhlupho kungaba kuyi-perception more than the reality kodwa-ke it's an easy to sell thing ngoba vele isimo somnotho siyantengantenga so much that abantu abaningi bathwele kanzima so kumele kube nayo i-scapegoat yokuthi kanti yini esidalela inkinga kube sekuba nalaba abamaqembu amemezela ukuthi abantu bokuza yibo abadala lokhu lalokho emavikini adlulileyo khona apha e-Western Cape baqothulwe baqothulwa abantu basuswe ezindlini sebehlaselwa kunzima sebethwaliswe imikhungulu kwaze kwalamula osomatekisi klasisizwe so into ezinjalo vele siyazi-expecta ukuthi zingenzeka zona kodwa-ke ingalo mthetho yona iyasithembisa ukuthi hhayi ikukhangele lokho iza kuthi ibone ukuthi kugwenywa kanjani
bakhona abacabangela ukuthi ibandla le-MK umkhonto wesizwe linganqoba ele-ANC ubona kusenzakala yini lokho
kunzima ukukutsho nje kodwa-ke kuzaba nzima kakhulu ukuthi i-MK ilinqobe yona isangathola amavoti impela amaningi angadiliza mpela i-Hangzolt ye-ANC i-ANC qinisizuza okulutshwane kodwa ukunqoba outright angiboni kuzayenzeka kuzogcina kune-balance
no akula problem yamphozini unga continue
sorry mana ngizwe lapho sofela ukuba utlala umbuzo lo sengiphendile
okay ungavalelisa abalaleli
hayi sithanda ukuthi abantu baqhubeke belalela imhlelo sikhuthaze nabantu bakithi lapha e-South Africa ukuthi bangagxamukeli kwezepolitiki zase-South Africa bangakhumbule nje abakulandileyo kuyikusebenza nokuziphatha kahle nje kwenze ukuthi ibizo lethu ligezeke kungabi easy ukuba yithagethi yodlala
hhayi bezwakala isibongile kakhulu lo-ke bengumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele-South Africa e-Zimbabwe Community in South Africa. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye ngevikezayo. Kwezemidlalo ngemva kokubhaqabula iqembu leDynamos ngevike edluleyo udlela evalweni umqeqetshi weqembu le-Highlanders uKelvin Kayindu phambilini komdlalo weqembu lakhe lelebulawayo Chiefs kusasa enkundleni ye-Barber Fields. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukayindi utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba kunzima ukudlala leqembu labomakhelwane.
Ngumdlalo phakathi kwamaqembu aphuma edolobheni linye njalo imidlalo enje kayikho lula mhlawumbe isitha sethu esikhulu sokungaba yikudelela kodwa nxa singakuvikela lokho sidlale ngendlela esilungiselele ngayo singaphuma siphethe impumela enhle.
Lo mdlalo uyagqutshelwa enkundleni e-Barber Fields kodwa iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliyabe lingekhaya. Ukayindi uthi kuyabe kufana nje lokuthi bayabe kuyibo iqembu elidlala lingekhaya.
That is our home ground. We are playing away from home.
Kusekhaya lethu laphana njalo siyabe sidlala singekhaya loba nje siyabe singalawa amalungelo abuya lokuba liqembu elidlala lingekhaya okusalayo kodwa inkundla esivele siyijwayele sileqiniso njalo lokuba inengi labalandeli elizabuya lizobukela umdlalo kuyabe kungabasekeli bethu okuyinto esibeka esimeni esihle njengeqembu
imidlalo yeviki lesibili yesigaba sekasilaka Premier Soccer League iqale namhla lapho iqembu leZimbabwe Orally ebe ngutshikilo bhanqa 1-1 leGreen Fuel ngasewadzanai stadium eshamva ohlohlele iZimbabwe Orally nguWalter Musona ukuthi ohlohlele iGreen Fuel nguDonald Ngoma iqembu leTelone libhaxabule leManyika Diamonds nge-3-1 ngasePata njalo abahlohlele iqembu leTelone nguPolyester Shoko uBlessing Sibanda kanye noFrankson Bushiri iqembu eliphethe isicoco seligi elenikeza iPlatinum Stars linqotshwe nge-2 kanyange leFC Platinum ngaseBaobab njalo ohlohlele iqembu leFC Platinum nguWilfred Mubirimi ngaseLuveve iChickenini leArnel Movers zibe ngutshikilo bhanqa 0-0 iHerentals iChawe 2 kanya iCapes United ngaseNyamunga njalo abahlohlele iqembu leMakepekepe nguRalph Kaondera kanye loRodwell Chinyengetere ngasePapa Fields iqembu leDynamos libe ngutshikilo bhanqa 2-2 lele Wange njalo abahlohlele leDimbare nguDonald Mudadi kanye loEmmanuel Parker ikanti uMarceline Mlilo nguye ohlohlele iqembu leChipangano igoli lakuqala kwathi elinye lakhona imvimbi yeDynamos uDonald Dunyayi uhlohle ekhaya ngomunye umdlalo ozadlalwa kusasa iqembu leChegudu Pirates lizadlala leZepic Caribe ngaseBaobab ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
America VOA Kuhlelo abaculi bethu leviki sihamba lomculi kaMaskandi uFD uSmail Sechichi ephethe ingoma zakhe ezimbili asanda kuzethula isihloko sengoma yokuqala sithi kufa awudeli kuthi esibili ithi asivumeni ingoma linsizwa idabuka kugodlwayo kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Banani bengelele emsakazweni Studio 7 nobingelelayo forward kuke insizwe edabuke eflabhuze silala tshani sasenonyaka owodwa ngisemculweni igama lomculo engingaziwa ngalo ngomculo ngu-FD uSmile Sechichi ngicula-ke umasikandi
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngilala eSouth Africa endaweni yokuthiwa iSantini umculo wami ukhona nje kuma-digital stores YouTube, iTunes wonke nje ama-digital stores ukhona uyathinde forward iDube uzowuthola lapho umculo wami then inombolo zami ongafisa mhlawumbe uxhumana nami inamba zami zithi 073-9828-92 njalo msakazi abangabe funa ama-USB atholakala ama-USB nawakhona bangithinta kuzona ezinamba zami zefoni
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
ngiyafisa ukuthi abalandeli bawulandele umculo wami singeyisani emculweni siyabonga
Zamuto, 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 Zamuto,
Uyamuzwa uFD uSmile Sechichi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandes, divaneni njalo ngeviki kusasa. Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.